Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Nithathe leli thuba ngibongeke uThandono Kawande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi u-Elizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke kunye leZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye.
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ucele ibandla le-ANC elakelwe South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yezokhetho.
So in South Africa, finally, this is human. I'm finally treating Zanupia. Then Zanupia, we have Dala. Then Zanupia, we have a citizen. Zanupia, that's why our people are flocking into South Africa.
Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuliphe umdlandla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo.
Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi i-constitution. Bekhona labo babakhona ephalamenti kusukela isikhathi sonke sona lesiyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi u-Elizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba jikelele kunye labeZimbabwe belembono ngaye ehlukeneyo. U-Elizabeth ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minemine lasithupha 96 ngemva kokubusa okweminyaka engamachumi ayisikhombisa 70. Abanye bathi impela umhlaba ulahlekelwe, kodwa abanye ngabathi eleBhilitane lisetshenziswe nguye undlovukazi lathumba lagqilaza amanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya imfa kandlovukazi u-Elizabeth sixoxe lo mnumzana Difa waJabi Bhangodube, siqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenzakalayo khona le eNgilandi.
Isimo okwakathesi babugande sisathuli akukabi lokutshengisela okukhulu kakhulu, ngoba njengoba sazi ukuthi kusuke ekuseni abantu kade beloko besabambe elokuthi usalukazi akazizwa kuhle ungumuntu ophathekileyo. Ingakho sigcine sibona laphana abantwana babantwana bakhe besuka ngapha eLondon besiya khona ngale eBalmoral Castle eScotland, behanyiswa ngendiza ukuthi bahambe bayebona ugogo wabo. Kodwa-ke kuze kwathi nje kathesi sekusiya kwelantamba maye lapho kugcine sekuvezwa khona sobala ukuthi hayi usethule. Ingakho ke okwakathesi ke isimo akungakabile lokunengi okusathengisela ngaphandle nje kolokuthi kusaseyinto abantu nje basahlahlamehlo basafuna ukuthi babone nje mhlawumbe ukuthi kuzaqhubeka njalo. Le mlayezo akukabi khona imlayezo esakhitshwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuzafana ukuthi kwenziwe noma njani, abantu basalindile.
Manje ngokuzwa kwakho omelamayo uPrince Charles uzathatha nini intambo zakhona ezombuso?
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe kusasemasinyane, ngoba njengoba sazi ukuthi ubukhosi lobo akufanelanga ukuthi kuthathe isikhathi eside kule vacuum kungela muntu ophethe intonga yobukhosi. Ingakho sekungenzeka ukuthi agcotshwe la masinyane sibili kakhulu, ngoba njengoba sazi ukuthi lakhona lapha eNgland kusanda ukuqokwa umongameli omutsha, uPrime Minister omutsha. Yikho kusase lezinto eziningi kakhulu esadinga ukuthi lokubuseka kwelizwe okuqodo njalo okuqondileyo. Njalo akudingeki ukuthi kuze kube le vacuum leyo ukuthi kugcine sokungena umoya kusekutshengisela ukuthi kule confusion, kodwa kudingakala ukuthi isizwe siqoqeke ngendlela yobukhokheli.
Amazwe afana leZimbabwe ubona ngani bazamkhumbula njani uQueen Elizabeth?
Amazwe afana leZimbabwe abantu bamkhumbula ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Bakhona abanye abakhala kakhulu ngokuthi usetshonile, kodwa ke kube njalo kube khona abanye abakhomba ngomunwe lo mkhulu ukuthi kungenxa yokuthi ziningi izinto ebekade ezenza, noma ziningi izinto abalumbandakanyeka kizo ezenza ukuthi sibone amazwe afana labo Zimbabwe noma nje ngithi Africa yonkana sibone isiba lobuyanga obukhulu kakhulu kungenxa yezinto ababezenza, bethatha ngisho lamakhosi aseAfrika iningi lawo ukuthi uze wazakala ukuthi uyinkosi yeqiniso, kwakufanele ukuthi ubuye uzovuma embusweni kaQueen. Njalo kusafana lokuthi kule ndondo yakhe uQueen, indondo leyi etshengisela indondo, bathi indondo yakhe enkulu kwedlula zonke indondo, itshengisela ingilozi, inqabe kubhala ngesikhiwa bathi ingilozi eme phezulu kaSatani. Kodwa ke okuzwisa ubuhlungu abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abamnyama, ukuthi uSatane lo abamtshengisela kuleyo ndondo uSatane kungumuntu omnyama. Njalo into esezayibona indlela umuntu lwana ingilozi leyana eme phezulu komuntu omnyama ngakhona, indlela esezabona labo John Floyd, labo Floyd abeMelika bebulawa ngamakhiwa, bebulawa ngendlela ezifana nayo.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Pango Dube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhlitane. Umkhokheli webandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usecele ibandla le ANC elakwele South Africa kanye lamanye amabandla wezombusazwe aweningizimu ye-Afrika ukuthi bancede ibandla le CCC kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho abayithi isekela uhlangothi lweZANU-PF. Ugeina Kumede we Studio 7 uxoxe lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. I-South Africa is very important endabeni yokulungisa ke inkinga yaseZimbabwe. Inxa yokubana silabantu more than 2 million amaZimbabweans aseSouth Africa, and kufanele ukuthi sibe lokuzwanana ukubana silungise indaba yaseZimbabwe, because ukusuka kwabantu beZimbabwe besiya eSouth Africa is not a foreign policy issue eSouth Africa, but it's a domestic issue. So kufanele ukuthi kube lokuzwisisana, and thina njengohulumende obuyayo seek an understanding with the African National Congress, local men of South Africa, kubana sibonisana ukuthi how do we get a soft landing. Thina silungise indaba zethu domestically, and iSouth Africa must help us ukupusha envelope yama reforms, ngenxa yokubana abantu basuke eZimbabwe bese South Africa as political and economic refugees. So kufanele ukubana sincedisane ukubana silungise ke inkinga South Africa faced, ukubana sizincede thina njengama Zimbabweans. How do we help ourselves? Siyazinceda nxa kulama reforms kenze ketho lube luketho olusemthethweni, njabe kulandelwe ke okubhalwe phansi okwarecommenda i-SADC and African Union. So iSouth Africa kufanele izwisise ukubana akufanelanga i-treaty ZANU-PF njengeZANU-PF aziya kudala. Leyi iZANU-PF evukela ama-citizen ab, iZANU-PF etshontsha amavoti. That's why our people are flocking into South Africa. So kufanele iSouth Africa isincedise ukubana si-resolve the domestic political dispute eziselizweni, ukubana nxa singalungisa lokhu our people are able to come back eZimbabwe, ukubana siyakhile izwe lethu labo. They will be able to then have the stability on their economy to be resolved in the migration a year or two between the two countries.
Siyabonga lathi ke Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGainer Gumede weStudio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma olilunga le Central Committee yebandla le ZANU-PF. UChuma uthi kavumelane lokuthiwo libandla le CCC.
Kwesinye isikhathi yiko lapha obona khona umahluko phakathi komuntu owazi into ayenzayo nomuntu osuke obona ngathi akakwazi into ayenzayo. Njenganini lapho okwathi khona elinye ilizwe libuye lizophatheka ngento ezenzakala kwelinye ilizwe. Ukuthi khona umnumzana uJamisa acele ukuthi i-ANC kumbe ilizwe le-South Africa libuye lizoncedisa indaba yama-reforms lapha kwelakithi eZimbabwe, yinto emangalisayo ukakhulukazi umsebenzi kuphuma emuntwini oqeqeshileyo oligwetha onjengoba baba uJamisi. Into emqoka yuthi kona into lezi zasuka zonke kuqeda ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi iconstitution. Bekhona labo baba khona eParliament kusukela isikhathi sonke sona lesiyana belawo ama MPs abo oyikho lapho okumele kulungiswe khona indaba zama electoral reforms. Besileka ukwenza ngesiphitiphiti ngoba asiyonto elula ukubana ulinganise iconstitution lama reforms abe funakala yinto ukuthiwa yiprocess ngesikhiwa, and leyo process iyenzakala lakathesi. Siyabona imithetho ilokhu ilungiswa ialignwa lezinto ezifuze zibe khona, kwenzakala nsuku zonke edale leparlamente lapho abalabameli khona ngale labo njengebandla le-TPC. Yikho lapho kumele kuye khona ngale kutshutshiswe ukubana indawo lezi zilungisiswe, hhashi ukubana ufuna ukuthatha ubuyithi bethu esikuthi ngesiNgisi i-sovereignty yethu usufuna ukuyayijikela phandle kweyadi ukuthi abanye abantu beyibambe. Akwenzakali khonokwana. Abasebenzise amalunga abo asephalamende ukuthi kona into lezi zilungiswe. Njalo khonokwana kwakhulunywa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi kona asihlanganeni sonkeni sikhulumisane ngezikhathi zonke kufonywe into yiPoland. Yikho lapho kumele ngabe labo babuya khona bana kufakwa imbono kukhulunyiswane kulungisiswa izinto lezi, ngoba ekugcineni ilizwe lethu sonke, iZimbabwe yethu sonke, sifuna kulungela umuntu wonke sisonke sindawonye.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga eCentral Committee ebandla leZanu PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila eBulilima sokuluphe amandla okuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Leli bandla linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu ebezincintiswa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla eBulilima umnumzana Mduduzi Chuma.
Ukunqoba kwethu kuyasinikeza umdladla kakhulu ngenxa yokuthi kusitshengisela ukuthi amandla eshwafakile sisebenza singena ebantwini baseBulilima. Sihambisa umbiko kaPresident Nelson Chamisa lowebandla le-TCC, abantu bayakwamukela njalo abantu bayafisa ukuthi bajintshe. Ukunqoba lokhu ngenxa yokuthi sesisebenze kakhulu njalo thina sithe singena kulolu khetho besizama ukuthi sibona ukuthi ama-strategies ethu asebenza yini. Ngakho-ke impumela yalolu khetho sitshengisela ukuthi sihamba endleleni eyiyo njalo abantu bayasizwisisa njalo bayafisa ukuthi ibandla le-TCC likhokhele.
Kukhona yini okumqoka Chuma elakwenzayo eBulilima okwenza lanqoba okungafundwa mhlawumbe kusetshenziswe libandla lenu kukhetho oluzayo ukuze linqobe kwezinye indawo?
Hayi, ukhankaso lwehlukile izigaba ngezigaba, okusho ukuthi okungaba kusebenza eBulilima kungaya kungasebenzi ezishabane. Thina nje asenzanga lutho olutheni ngaphandle kokuthi sihlale phansi sangena ebadaleni sabonisana labo ngendlela ibandla le-CCC elifisa ukuthi likhokhele ngayo kakhulu ezabelweni zethu. Sasesinanzelela futhi sasesicubungulisisa ibandla elibusayo kakhulu leZanu PF. Sananzelela ukuthi kulalapho elisilela khona, sananzelela ukuthi lilama weaknesses amaningi, sasesithanda ukuthi sigcile kakhulu lapho abalama weaknesses khona. Yikho kwenza ukuthi ekugcineni siphume lama councillors amabili ezigabeni ezintathu ba.
IZimbabwe Electoral Commission sabona iveza ukuthi kulabantu abangu 31 abancediswa ukuvota esikolo seMalalume ngoba bebikwa bengaboni emehlweni. Uhlala esigabeni, yebo kulabantu abaningi kanjalo yini abangaboniyo eMalalume?
Baba Nkomo, lokho kunzima. Angazi ngibone iziphofu ezingu 31 kumbe ezingu 34 esigabeni saseMalalume. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ungananzelela laba bantu abangu 34 actually bancedisa ukuvota from u-8 kusatshaya u-half 12. Ukuqondana lesikhathi imota kaminister u-Evelyn Ndlovu iyayilanda abantu isabathatha ezindleleni ifike labo e-police station ibanikeza abantu bethu ukuthi babancedise ukuvota. So iZANU-PF yenzela ukuthi isidliwe yasiselusa abantu yasiyenza engathi mina yi-command voting. Bakwenza kakhulu futhi khona lokho esigabeni sasemafeha, which is after half 12 imodeli yasuka futhi yathwala abantu esigabeni sasemafeha futhi baba yenza kanjalo laseswazi. Babenza futhi i-command voting nale ukuthi abantu besike bethi bona ababoni kumbe abakwanisa ukubhala. Yindlela iZANU-PF efiso esiyenza ngakhona ngenxa yokuthi bayibona ukuthi abantu abafuni ukuthi bavotele.
Alo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma, isiphatha amandla sebandla le-CCC ebulilima. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umhlangano wabalwa impi yenkululeko ama-war veterans uyavulwa namhlanje eHarare International Conference Center, lapho kukhangelelwe ukuthi amalunga angu-3500 azabe ekhona bekhuluma ngendaba zabo ezichiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC ayinkokheli yabatsha ababalisa omela idale lephalamende uJoana Mamombe bazaba besemthethandaba namhlanje, lapho abazaba bethoniswa icala lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku-Studio 7, ngibingelele abasakazi bonke labalaleli. Ngithi ngilombuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana leZANU, iZANU-PF leya abakhokheli bayo bonke inkani zabo zifunde eZimbabwe, zifunda ngaphandle kwamazwe. Laba abaxoshana thina esihleli nabo lapha emakhaya, inkani zenu zifunda kanjani? Kusasa lazo limi njani? Landi nabazali elilandelayo, ifuture abantu benu ikuphi? Malilandelana lesizwe esivulala ikusasa yalo. Abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona, basebethethe ilizwe balenza imizi yabo, babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe elingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo, izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle, yibo futhi umkhwenyana wabo Mnangagwa, yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo, belungisa ngani? Balungisa izinto zemizi yabo, izinto zesizwe. Asike sizinukela amagwapha mpela, sizinukulamagwapha ukuthi athi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandele wena, ubona kodwa uhambe ubambe ngemva kwakhe, kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandele wena, but wena ulandela wena, uhambe ulandele impondo zakhe lapho ehambe zisetsha khona lapho kulodonga, lapho kulamatshe, lapho kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo, imidlalo ivalwe, kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona abantwana bayadla ezizweni lapho abafunda khona.
Sanibonani basakazi nani balaleli be-Studio 7, ngufeli qinisa lo okhulumayo owasekana ejabhiwa ekani ejabhiwa ebhani. Ngithi balaleli be-Studio 7, nani basakazi be-Studio 7, lokhu okwezani ukuthi iZANU maseya kuma-election ishaya abantu ayisinto yakuqala, futhi iZANU is good for ekuphikeni. iZANU ekuphikeni ithi into iyenzile, iyale ithi yona into ayiyenzanga. Kuyiyo iyenzile iZANU, kuyiyo ekufumile iZANU lokho okuthi ushaya abantu. Phela iZANU akusikho ukuthi ukuphika kwayo lokho okushaya abantu ngokwamanje. Even ibulele abantu nge-ground yama ngozwane, iZANU yala yathi yona akusiyo ebulele abantu. Abantu bebebulawa ngama-distance, kuyiyo iZANU eyayibulele abantu. Akusinto yokuqala le. Ngizobuza lo ubaba othi abantu be-PPC badlulazisengwa, bona bafuna ukuphuma yeZimbabwe. Manje eZimbabwe baba uzophuma ngalipi, uzophuma kanjani, uzothi uhlele ekoneni, uhlele ekoneni uthi ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uphuma kanjani eZimbabwe uhlele ekoneni? Angeke uze uphume eZimbabwe mawungavelanga ebantwini, wabonakala ebantwini ukuthi wena ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uzobe lokhu ukukhuluma ukuthi uhlele ekoneni, kungabi khona into nje oyiphasiphithelayo na ukuthi kanti lana kumele ngiyeze kanje orula kumele ngingenele kulama elections ukuze nami ngiphume lapha eZimbabwe ngiphume. Ayikho inkunzi yake yakhonya imile espaye ese imile ngaphandle kwesibaya kuyikuthi eyinye enamathokazi phakathi esibayeni ezozala amathokazi ithi yile enenkomo eyisikazi phakathi esibayeni. Le mile ekhonya esigangeni esehlathini baba ayilalu ayengeke ize ibe namathokazi, izozikhunyela nje izihambelene ey'nkabi lezi eziphandle le esigangeni.
Salubonani basakazi bakastudio 7 nabalaleli bonke. Awu madoda, sesiloke senda amameseji ethu awabalwa. Siyacela madoda ukuthi lathi imbono yethu ikibalwe, ifundwe emoyeni. Ye okhuluma yonkomo ngibuya elupane esigabeni sasekana loba ejabhiwa. Umbono wami uthi wona aluba kuyenzeka abantu bavotele i-CCC sonkeni nje sihambeni siyobhalisa, sivotele i-CCC sizame ukuthi sikhuphe iZANU-PF, sikhuphe iZANU-PF embusweni. Sesidubekile ngeZANU-PF embusweni, kuchaywa abantu, kubulawa abantu, kubotshwa abantu angendlela ongeke uyazi lokuthi kwenzakalani. Abantu bayadubeka elizweni ngenxa yeZANU-PF. So siyacela hlobo zami ukuthi ngabe abantu siyezwana, sibambaneni, ngabe sibona ngaso linye. Ngikhuluma nje mina sengabhalisa ukuthi ngabe bonke abantu siyahambani siyebhalisa ukuvota, sivotele i-CCC ngoba yilo ibandla engibona sengathi lingasikhulula kuZANU-PF. Nxa abantu be-MRP bethi bona ilokhu zenu CCC ngeke ivuse lobe ngaziwine, ngeke ivuse, bona ilizwe bengaliquma yini? Bona ilizwe bengaliquma yini nxa kuyukuthi CCC ingehluleka ukubusa? Bona iba bangakwanisa ukuquma ilizwe yini? Bangadohisi abantu, abantu be-CCC badohisa nje abantu. Bona ilizwe bengakwanisa ukuliquma yini nxa kuyukuthi uChamisa engawina, engeke avuse ewinile njalo? Bona ilizwe bengakwanisa ukuliquma yini? Badohisa nje abantu kuphela, ukudohisa abantu. Bona ba-right pressure group banika nje pressure kuphela. Kulantu abazoyenza libandlala kithi impela emathebuleleni, but nge-strategy sabo siphansi kakhulu. Akulantu abangayenza, akulantu abazoyenza. Nanka ama-by-elections ayenziwa abakhona, waye bengangenela ama-by-elections singaze sizothiwa labo bangenela ama-by-election. Kabangeneli ma-by-elections kabayenzini, akulantu abayenzayo. Abafuni ukuba yi-president ukuthi bavotiwe bebe ngama-president, bafuna ukuqumilizwa. Bengaliquma yini? Bona kumele bazibuze khonokho ukuthi nxa bethu uChamisa engazawini ngekabuse, bona bangaliquma yini lizwe? So umbono wami ngilawo nje kuphela ukuthi bangadohisi abantu. Abantu nje kuphela bahambe sihambeni ngobuningi bethu siyobhalisa. Sivoteleni i-CCC ngoba yilo ibandla elikhulu eliphikisayo. Lokhu kuthona sibumba amabandla amaningi ningi, lokhu akusisizi ngalutho. Lokhu abantu sebedubeka, yinto engeke yaba yasisiza leyo. EZimbabwe siyadubeka kakhulu, akusadingi ukuthi kubunjwe amabandla lawa abelokhu esidiye lapha lalapho. Sekudinga ukuthi sisekele lelo bandla, silibona ukuthi leli bandla lile power, sisekele lona kuphela, sizama ukuthi sikhuphe izandla. Iyo mbono wami engilawo. Ngiyabonga.
Sanibonani kustudio 7 balaleli lani elisincedisayo ukuthi sikwenze ukufaka imbono lapha. Selibingelela, siyabonga njalo usethele indaba ezinhle. Lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini, ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikole ezifundwa mahhala kungabhadalwa. Akuyenziwe isiboni, siyazi ukuthi into engekhoyo vele le, into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena, into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela ezingekhoyo. Umbuso weZANU-PF uhlukumeze wonke umuntu eZimbabwe. Laba abadiye umbuso weZANU-PF wathiwa turayit, usiba rayitinga vele ukuvota wangikhona mbona kungalancedo. Ngakuyihambi vele mna ngicabanga loku kungavoti nje. Kona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti, uvotelani vele ungaze uyidliwe iZANU-PF ekhona iyangena ngenkanelo kuze nembusweni. So hhayi, esikwanisayo sivotelene, asivotelene umqondisi moya emara Gabin to the Republic, but I think any partner was not here and one of the representing anti.
Yes, Studio 7, Dinjani, Dinjan Basaras, I see as is in the Kulova local meeting Friday, Pest Yasa was, but yes, Studio 7, Ivala, Ivala is a trip to see. I Studio 7, Slopa in Angela, I say it, Studio 7, a keeper and Joe was in Jano, a trip to see Zanu, MRP, Woke Jamabas, and Busas, a good Studio 7, a way of Kulumanji, Kankasa, Kulumanji, Hong Kong, Pisai. Ushir is not going to say it, and what he did on the list about ZTC. MRP, Kumoko ZPC, of sources is Abu Kumoko ZPC, Ukuma in his NP, or sources of Kunota or Kukura ZPC, Mubaba, Bangladesh and P. You see the Silas, you go to the second Shamoti, who stood to save in the Diliba Beach and Massacres between the second Shamoti, Seritan, and this Mudinaka Sin that was in Babylon, Labama Party, when his back was the lead that was the Studio 7 Siabo.
Studio 7 in Yakuluma Lapa, Imu Pilot, Mimbus, the Gutinda. Also, Pugu, Ivo, Abapalis, Akumu, Social Welfare, Google, Kati Kukona, Abantu, Abasupeka, Pagatin, Gwesikaba, Lapa, Winda, Boguios, Kutu, and Navasis, Bengadiswan, and Neves, and Pagatwa Kitty, and Kurubi. What to Akim, Bona Guniga, also Pugu, Lavuanivani, Kumay, Patias, Anuna, Mimpugu was a good
Siyabonga lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umongameli Joe Biden uthumele amazwi enduduzo kumuli yakondlovukazi uElizabeth wesibili ubhubhe izolo. UBiden uthe uElizabeth wakhuthaza ubudlelwano phakathi welizwe leBritane leMelika. Silokhe sikudaba olufanayo sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane.
Ino kumuntu bemthanda bonke abantu balusizi siyakhala ube ngumama ohloniphekayo othanda umuntu. Lamhlanje isizwe seBritane silahlekele lathi silahlekele simthande ukwena wonke umuntu uyamthanda sibili
kahle kahle kuyini abantu abakade bekukhabithi ngaye uQueen Elizabeth.
UQueen ube ngumuntu ohloniphekayo othanda abantu umkhokheli obekhokhelele umhlaba wonke obehlonipha abantu athanda abantu athande loNkulunkulu. Yikho abantu kade bemthanda uQueen, ube ngumuntu ohloniphekayo.
AbeZimbabwe labo bayalandela kakhulu yini umndeni wesikhosini, njalo kukhangelelwe ukuthi kuyini osokuzayenzakala kathesi.
Yebo, AbeZimbabwe siyawulandela umndeni. Mina njenjena ngaze ngahamba ngayo esikoleni ngafika, silisizi silahlekele. Kunjena ukuthi abantu bathini osoza thatha isikhundla uCharles nguye esetshonile uCharles ngeke kumbe abantu bayakuthakazelela kumbe bakabakuthakazeleli uCharles nguye okathe oseyinkosi osethente isikhundla sikanini.
Hello ke ngunkosazana Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Hayi siyabonga ke isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kisikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhothama kwendlovukazi yakweLengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke jikelele kunye labeZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, ucele ibandla le-ANC elakwele South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho. ibandla lesisi lithi ukunqoba kwaloku by elections ebulilima sokuliphe umdlala wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Kodwa phakathi lapha lingasilalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elithukela.